ube kuhle empilweni yami izothaba tuhambo lwami isome mahlale nami awukaze wangehlulelwe empilweni yami ube kuhle empilweni yami izothaba tuhambo
long as kiss give me le manyo rapo pocharu.